Amakomishina anga sikhangela ngezisekelo sombuso welizwe aqhakatheke kakhulu njalo bekufanele ukuthi ngabe avele ahlala elezisebenzi singathela malunga awo aneleyo kodwa phela nxa sesikhangela njalo ukuthi ilizwe laseZimbabwe selize licelwa amazafana labo Norway ukuthi hayibo zamani ukuthi ke lenze imithetho yenu lokusebenza kwenu ukuhambelana lesisekelo sombuso welizwe kukhanye ngani amandla njalo lokusebenza kwamakomiti lawa kuzabazima kakhulu nxa sikhangela indlela isekelo sombuso esiphathwa ngayo ngabakhokheli belizwe kulesi sikhathi.
Kukhona ngabantu abanjani esikhangelela ukubana bangene kulawa makomishin isifanda ikakhulu sikhangele i-Human Rights Commission le-National Peace and Reconciliation Commission?
Abantu abafanele bangene lapha ngabantu abazakalayo ukuthi vele bona umbono wabo kahulumende ubungothi hayi uhulumende zama ukuthi uphathe izinto kahle. Sikhangela abantu abangavumelani nohulumende kakhulu ngoba amakomishin lawa indlela asebenza ngayo emhlabeni wonke jikelele yikuthi unasebenza njengabantu abaphikisa izenzo zikahulumende kodwa besenza lokhu bekhangele emthethweni kakhulu. Ngakho sikhangelela ukuthi kungena abantu abalolwazi kodwa ikakhulu abangela kwesaba ukuthi baphikisane lohulumende njalo asebekujwayele ukuphikisana lezenzo zikahulumende kumbe ukuthi bazame ukuqondisa izenzo zikahulumende. Ngesikhiwa singabantu abaskeptical abantu abathi hayi no nxa izinto mhlawumbe zihambe kuhle asiqaleni sibone sibili ukuthi zihambe kuhle singakaze sagijimela ukutho njalo ngoba phela iZimbabwe isibe lesikhathi eside iphakathi kokuhlupheka endabeni zama human rights njalo kule ndaba ezilokhu zisahlupha kwezokuthula ezifana lezenzo ze-50th Brigade ekuqaleni kwesithanda kuthola independence.